Kokwenabeke kwazi ukuthi kwakuhamba kwathini. Kodwa abathandanga ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni, ukuthi kuhambe njani. Mina, ngizokhuluma lami la, ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile, ehambe la inkosi. Kukhona okona engambona ngamehlo la, ugogo, yayintombi yakomthiyane omade. Omunye wayethethwe ngumagwegwe, omunye ethethwe ngubabamkhulu, ozala intombi yakomthiyane emade yezala ubaba. Wayefika-ke, wayekhona-ke, ngambona ngalamehlo wami. Wawusithi angafika sixoxele izindaba ngenzane kwakhe, axoxe. Bekusithi umuntu wakithi axoxe, angithi umyalezi, axoxe. Angithi ngithiwa wena uyakwazi langathi uthi inkosi mzikulobhemula wayangabi. Halilelo, uthini ukuzani sise sixoxe semke sezozondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkonzi iyanyamalala, akubuzwa ukuthi yahamba yathini. Khona-ke engakubeka nje ngasona isikhathi sakhaleni sanamhlanje yikuthi ukwenza khonalokhu yikuthi ithambo lenkonzi akuphumeki ukuthi kima libonakale ukima kusho khonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale seizathatha liyosetshenziswa. Yikho-ke nxa ukuthi inkonzi inyamalele ndlela ithi ukuthi kungadinwa ukuthi inkosi isihle njani, ifihliwe ikhona iyaphile engaphi njani. Bese sevumbulula sengokwakhe akhambe ayivumbulula angayabona-ke la mathambo kwazi ukuthi izawenze njani. Thina sazi ukuthi mina anto awululi okhuluma laye khonapa ulobhenula yeni ngobabamkhulu umnewabo kanyanda. Inyanda yilasti bhoni yenkosi mzilikazi. Kanti-ke yilasti bhoni yakithi sengenyaka i-over 80 ngilapho. Injalo yikuthi kunjalo nje ngisho langenye intanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakomedakwe njani sekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa. Kwakuzila sithi kwakuthiwa ngathi into iyazila. Iyazila ne awusezileni phambili asiwabuzi. Lodingayo kadini angalibona lelo tambo asiwabuzi. Kanti thini njalo inhloso yakhona yokuthi udinga ukuthi abe sesenzani angabona labonele khona inkosi akhe sesenzani ngalokho kulizilo abadala bakuzilisa into nakethi into iziyazila kwakungasho ukuthi awusabi uzizele ukuthi kalibala uthi kuzilani sokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into enjalo vele kuyazila isizwane siphila zethu sivale umlomo.
Singathi-ke le yincwala inkalakade, incwala enzima le khumalo.
Ye, kakhulu. Ungalitheni ithambo lelu ukuthi lenzani? Ungalitheni?
Poli.
Lizondenani, ukuthi usenzani ngalo.
Lizathini manje?
Khona kanje ngoba badala kade into esinyamalele. Esazi ukuthi amakhiwa ayevele ngendlela yabo bona abadala. Babevele besithi amakhiwa kunokuthi kuzokwenzakala into esinyamalayo ethizeni. Kwasenzakala kofunekayo khona ukuthi abantu bangazi, abantu bangazi ngoba bangazi bazahamba bayetyontyane elo thambo kwezinto abakwenzayo okulizilo esintwini.
Kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liye kudinga khona ukhumba zihambele nje?
Hayi, abazange bafike la sure.